Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 9 Nhlangula 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezimanyene ukuze zidinge uncedo lokuthola indlela zokuhanjiswa ekhaya ngoba sezithwele nzima kulelo lizwe.
Bakithi siyacela siphakathi kobuhlungu obunye bingakazeli kubone, sihluphekile lapha elizweni lethu. Even nalezi permits zakhona eziziphiwayo azisisizi ngalutho. Sibhadala amarenti aphezulu, ngapha sithenga ukudla, iy'ngane zisihambisa ezikolweni zibhadala ngenyanga ngenyanga.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube othiwa nguye owaphathisa abantu kubhalisa ngobuningi ukuthi bavote ubulewe izolo emzini wakhe elobhengula kobulawayo.
Hayi, asiboni iqinisa langikhona lapha, kuyasolisa. Into esenza ukuthi sicabangele vele ukuthi kungabe kukhona okunye okuchaya amanzi.
Abantu asebekhulile bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe kanye lemali encane eyamampentsheni abayiholayo kugatsha lwe-social welfare.
Labazukulu bazikwazi siyabanikani, asina mali, asina lutho. Lapha siyaha kulokumangalisayo. Okumangalisayo sibili ukuthi kakhukho singakudla lokungathini kunapha.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhala ndawonye lebandla le-Mthwakazi Republic Party phezu kodaba lokugwetshwa kwamalunga e-MRP.
Sithi thina sibhiliva ku-multi-party democracy, njalo okwenziwa nguhulumende kungenziwa komunye umuntu nje njengoba libona abantu bayacathiswa. Yikho ke lokho okwenzakale kumajaha e-Mthwakazi Republic Party ayisikho okukhangelelwe ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezimanyene ukuze zidinge uncedo lokuthola indlela zokuhanjiswa ekhaya ngoba sezithwele nzima kulelo lizwe. Abantu laba bathi umumo usumubi kakhulu kwele South Africa ngoba iningi selagxotshwa umsebenzi, njalo labakade bephila ngokuthengisa ezitaladeni bengasavunyelwa ukwenza njalo. Okhuluma emele abantu laba unkosikazi noMathamsanqa Ndlovu uthi abeZimbabwe abahlala kule South Africa asebefuna ukubuyela ekhaya baningi kakhulu, njalo badinga uncedo kulabo abangabaphathisa ukuthi babuyele ekhaya.
Yeyi, njengoba ngitsho ngithi amagroup asegcwele ayi-6 and liyazi ukuthi igroup inye ngayinye ilabantu abangu-257 something like that.
Bonke bona labo abantu bathi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa benganelisi.
Bonke bakhala ngokuthi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa kabenelisi.
Manje nxa bekhuluma bona abafuna ukubuyela ekhaya bathi izizathu bani ezibangele ukuthi babuyele?
Into enkulu kakhulu eyenze ukuthi babuyele ekhaya yokuthi baphelelwe yimisebenzi. Okwesibili, abade bephila ngokuthengisa abasakhoni ukuthengisa, sebehlezi nje labantwana, abanye sebezefuna ukukhalisa abantwana emaphoyiseni. Okwesithathu, bakhala ngokuthi njalo nje bahlukumezekile lapho abahlala khona, bayahlukunyezwa.
Behlukunyezwa ngobani?
Ungabala ngamalokali.
Manje like laluhambisa yini lolu daba kumeli e-embassy?
Into le vele uma siqale sisitsho kanjalo ukuthi sihlukumezekile and amarenti asisakhoni lokukhokha ngoba bakhuphula njalo nje amarenti. Ukudla ukuthi ukuthenge ufake etafuleni ukuthi abantwana badle akusekho, and kubhadalwa amarenti kuphinde kubhadalwe lezikolo. Izikolo zakhona zibhadalwa ngenyanga ngenyanga.
Yona i-embassy ithini manje?
Bab ngoba i-embassy nje uma siqhumana nayo i-embassy ile yayo izitori ezingazishisekiyo ngoba kunabantu abake ukuthi abake basuka abantu ngithe ngeyizwa kwi-studio 7 yenu le elithi kunabantu abake basuka eKapa besithi baqonda kuyo i-embassy yafika yangabavuleli bagcina besenza into zokungathi baxabana le-embassy ne-chief flag kumbe kungathi kade kunjalo so lathi thina besibona ukuthi vele i-embassy ayingeke isithi zingalutho hhayi i-embassy lahle phansi intonga silahle phansi nge-embassy
manje bona labo abafuna ukuhamba iningi labo ngabavela khona ngapho abase-Johannesburg kuphela kumbe i-South Africa yonke
yi-South Africa yonke
eSwaziland ke alizange lizwa abanye
bakhona bakhona labo silayilinki sile 1 year steering committee yethu oyi-1 ubabe si-communicator laye laye ulindile uthi if anything happens please labo singabakhohlwa
bakithi siyacela siphakathi kobuhlungu obunye lingakaze libubone sihluphekile lapha elizweni lethu even nalezi permits zakhona eziziphiwayo azisisizi ngalutho sibhadala amarenti phezulu ngapha sithenga ukudla iy'ngane zisihambisa ezikolweni zibhadala ngenyanga ngenyanga sesehlulekile nkosi yami sisizeni bo sisizenini ngikhuluma on behalf of all amazimbabwenza lapha e-South Africa bayibonile ilinki yethu bangihlupha nsuku zonke angilali bafuna ukuya ekhaya okokuthi nje kungavela nje amabhasi noma umuntu olosizo akula mSouth Zimbabwean ozosala kuleli lizwe abantu sebezimisele ukubuyela emakhaya ngiyabonga Studio 7 ngibonga kakhulu ngibonge kakhulu njalo ngibona ingane into le ngiyithole ngokuthi ngihambe emthandazweni ngalithandazela ukuthi liniswe ngale imessage engilinike yona ngiyabonga
Hello ke ngunkosikazi noMathamsanqa Ndlovu omela izizalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa ezifuna ukubuyela ekhaya obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube othiwa nguye owaphathisa kakhulu ukubhalisa abantu abaningi ukuthi bayevota ubulewe izolo emzini wakhe elobhengula kobulawayo. Kodwa isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Abednego Ncube ulandule ukuthi ukubulawa kukaDube kulokwenza lezombusazwe ngoba ubufakazi obukhona butshengisa ukuba uDube wazama ukulwisana labantu laba abane abangena emzini wakhe emadabukakusa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo uMnumzana Swithan Jirowoza.
Silusizi ukwazisa imuli yeZimbabwe ukuthi kobulawayo ku-Citizens Coalition for Change silahlekelwe liqhawe lethu uLangelihle Dube Zonda obulewe endlini yakhe ngemva kokubana sokungene abantu abagqekeze indlu lengama-2 AM ugwaziwe wavuzila igazi eliningi wehluleke ukuthi azivikele ngoba abafana laba bebaningi njalo isehlakalo lesi senzakale endlini lapho akade kulabantwana lonkosikazi wakhe. Indaba le isemapholiseni bafikile amapholisa kodwa siyadana ukuba kwazi ukuthi abemagwegwe abavele beduzane baphuzile ukufika kwaze kwafika amapholisa akwezinye izigaba belandela indaba yena le eyokubulawa kuka Comrade Zonda. Nxa sikhangela iminyaka edlulileyo kukhona lathi sikubonayo okwenzakale namhla okufana lokuhlukuluzwa okuye kwaba khona kumalunga awe-MDC Alliance. Njengoba indaba le isemapholiseni kulutshwane esingakutsho sesiyamelela ukuthi amapholisa abe yiwo asitshela ukuthi abangabe bekwenze lokhu ngubani. Kodwa umkhuba eZimbabwe siyazi thina ukuthi lapho okutshona khona imemba ye-opposition vele ukucubungula kwangikhona khona kufana lontelecha obanjiswe ilitshe
manje lazingani ukuthi asozikliwe nje ezimbuleleyo kungelani lezombusazo kungelani lokuthi lilunga le CCC
kuvele kuyasolisa ngithi ukuthi amadoda angu-4 bangathi phala ubusuku bayagqekeza endlini yomuntu nje olele lemuli yakhe begqekeza leyo ndlu njalo bembulala lowo muntu bembulalela ukuthi bathathe imali ngaphansi kwe-$25 ambona ukuthi ngaba lesi sinto njalo ambona ukuthi kuyasawunda lokho akulabuchopho lokho kuyokuthi sokunjalo kuyothathwa ama-cellphone amabili kuya ngamadoda angu-4 ayabe ekhayelela ukuthi bethi sebejimbile bena bethethe amafoni angu-2 amabili kuphela nje hayi asiboni iqinisa la ngikhona lapha kuyasolisa into esenza ukuthi sicabangele vele ukuthi kungabe kukhona okunye okuchaya amanzi ikuthi indaba le isisemapholiseni ukuthi sikhulume sibile kusezinhliziyweni zethu singasuka siziphambanisa kodwa vele silokusola thina njengabantu be-Citizens Coalition for Change silokusola kuvele besilokhu sidlukuluza abantu bezanu lakathesi angikhona ukuthi bakhona abasuthisekayo ukuthi indaba le ngeyobugebengu kuphela hayi siyasola
Lo ke ngumnumzana Swithan Ntshirodza isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kwaBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Abantu asebekhulile bathi bathole nzima ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe kanye le mali encane eyamampentsheni abayihola kugatsha lwe-social welfare. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda esipha lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Abadala abaningi balumhlubo lobathi baphila nzima ngoba ukudla akusathengeki ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Bacela ukuba uhulumende abakhulize ngedola leMelika kumbe amarandi akwele South Africa. Unkosikazi Sibongile Nkosi uthole imali zidliwe zindleko zekhadi lakhe ebhanga.
Sibuye lapetsholotsho ukuzoswayipha imali ukuthi sithenge ukudla. Uma sithi siyaswayipha imali yabanjwa njalo ekhadini, igcina ingasathengi ukuthi sithenge ukudla kwakhona kusekula mali kwanani.
Ukoko uManqube uleminyaka engamathumi asiyagalombili lambili 82 uvuka entatakuza ehamba ngenqola edonswa ngobabhemi esiya etsholotho esuka emakhaya komvundlana uthi abalupheleyo abananzwa yikho befolela imadlana yabo ilanga lonke.
Thina abantu abadala siyehluleka sibili ukuthi singenzani silabazukulu kasikwazi siyabanikani asila mali kasila lutho lapha siyaha kulowo mangalisayo okumangalisayo sibili ukuthi kakukho singakudla lokungathini khonapha izalukazi sibili isalukazi esimangalisayo singakwanisi lokwenza ezandleni zakhe.
Kukanti unkosikazi Nomalanga Ndlovu ohlala esitritini sakwaMazibiza uthi imali yeZimbabwe isathengi lutho ucela uhulumende abaholise imali yamanye amazwe.
Ake sicela lapha ukuthi imali esiyiholayo i-welfare ayisisizi ngalutho besicela sibili ukuthi kumbe lingasipholisa kungama-rand kumbe kungama-yusa ngoba kayisathengi. Vela kwaMazibisa khona lokuyathenga ishukela imali yakhona ayithengi lutho. Lesicelo esikhulu kakhulu khonapho.
Iningi labadala bathi bacela uhulumende abanike imali zabo zepension ezandleni angazifaki emabhanga ngoba imali yabo ifela ebhanga. Umnumzana Two Boys Kali wemampanjeni ngomunye wabo.
Into ekhona ukuthi akula muntu olenzaka lathi njengabantu abakhulileyo and inkinga ekhona izitolo lapha kuyadula akusathengeki imali ayikho labantwana labazulu bawufa benyaka nenzalo uhulumende asizamele icebo siphiwe imali zethu cash ngike ngibuze kuncedani ukuba le mali kukhadi engathengi lutho.
Umnumzana Thukela Dube ongomunye wabalelwa impi yenkululeko wo-veteran usola kakhulu uhulumende ungabanakekeli yena usuke esigabeni sakudlamini elanda kuzothenga ngekhadi ngoba lapho ahlala khona kabathathi amakhadi.
Ilizwe leli salilwela kodwa kumanje nje akulanto esiyitholayo imali angiyitholi le pension angikwazi ukuthi ngiyithole kanjani khonapho ngimdala nje nginde 70 years kodwa kulanto engiyitholayo khona lapho elizweni engalilwelayo ukuthi ngikhululeke kilo angazi ukuthi ngingeza kanjani badala. Uhulumende lo esasikhanya sithi ngowabantu ngowethu ingathakala ndaba lathi kasibeki nje ukuthi singabantu enhlabeni wethu.
Nyanga zonke asebekhulile endaweni eziningi zesiqinti seTsholotsho balubhekisa eTsholotsho Business Center ukuyathenga ukudla ngoba imali abayihola yepension ifakwa kumakhadi ebhanga. Imizamo yokukhulumisana nalabo hlangothi lukahulumende olubona ngezihlelo zikaZulu enhlala kahle yakhe olo social welfare yehlule ngoba bayalile ukukhuluma neStudio 7. Ngimele Studio 7, igama lami Ezra Jesus Banda.
Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi likhala ndawonye lebandla le Mthwakazi Republic Party phezu kodaba lokugwetshwa kwamalunga ebandla le MRP ayisifica munwe munye. Amalunga ebandla le MRP ayisikhombisa agwetshelwa ukuhlala entilongweni okwenyanga ezingamachumi amathathu lantathu 33 kwathi ababili ezingamachumi amathathu lasithupha 36 munye ngamunye. Kucala abaletheswayo elokubangela udlakela emphakathini ngomnyaka odluleyo kobulawayo bedinga umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi isigwebo lesi yikuhlukuluza abezombusazwe abaphikisana lebandla elibusayo.
Mahlabe Zulu, abadala bathi izandla ziyagezana. Njalo okwenzakala kuPita kuyaphinda kwenzakale kuJohn. Ngalokho thina abe Citizen Coalition for Change CCC esithungamelwa ngu-Advocate Chamisa sima le MRP ukuthi sikhala labo ngamaqhawe abo abotshwayo. Ngoba lokho okwenzakaleyo ukuthi uMajor Street ebophe abantu ngaphambilini ethe baza kwenza i-community service kukhombisa ukuthi kazi nakanelanga watshela.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi kuyini okubangela ukuthi lisole isigwebo lesi esaphiwa amalunga e-MRP?
Ngabe waqala ngesigwebo esikhulu waphinda wasihluza wathi hayi sengisenza i-community service kungcono. Hayi kusuka ku-community service usiyabopha abantu almost 3 years or so sithi lokho yi-constructed judgment le sentence. Lokho kusenzisa ukuthi u-Major Street wafakwa ku-pressure ngabakhulu phezulu kwaze wavuma ukubopha abantu amajaha lamaqhawe MRP. Sithi thina sibhiliva ku-multi-party democracy njalo okwenziwe nguhulumende kungenziwa komunye umuntu nje njengoba libona abantu bayacatshiswa. Yikho ke lokho okwenzakale kumajaha Mthwakazi Republic Party ayisikho okukhanyelwe ngabantu. I-constitution ithi abantu bavunyelwe ukulandela noma ukufoma ama-organization yabo kungala kunqabela noma ungenela iparty. Kambe lokhu kukhombisani, kukhombisa ukuthi izano ayifuni ukuphikiswa, ifuni ukuba yintando kayiphikiswa. Bazabe lokhu bebopha abantu, betshaya abantu, besethusela abantu, besenzela ukuthi abantu abalomkantsho babaleke bayahlala emazweni angaphandle lapha kusale sekulabantu abangamagwala. Ngalokho Mahlabe Zulu sithi i-MRP kayihambe masinyani aphila ku-constitutional court or ku-high court kuzalahlwa lokho okwenziwe ngu-Major Street lo othunyiweyo ukuthi kafakele abantu godwe ejeli kona kungalacala elinjiye ngalelo. Yikho Mahlabe Zulu asibambananeni, abanye bangathi namhlanje sithini sikhalelani i-MRP. MRP ile mvumo ukukhampena lokukhuluma abakufunayo lawo bancinga abantu. Kodwa uma sebesenza lokhu sokukhanya ngani sebebabona njengama-terrorist organization. Ayise terrorist organization, libandla elizimeleyo elifuna lalo ukuthi lifezele elikufunayo. Ngalokho sithi mayuyu Major Street, mayuyu High Court okwenziwe ngu-Major Street lo wakobulawayo hayi yincwala kuyazila kuzalahlwa yi-appeal court. Siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court usulahlele kachana isinqumo sokumiswa umsebenzi kwamatitshala awakhalala umsebenzi nyakenye. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ilizwe aluladubo njalo umnotho welizwe uyathuthuka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, Lizal, Lizal, Vastava, Zivitim, Sava, Endava, Zimbabwe, Mazinja, I am Tanzu, Handel Powder, Lamu, Momo, Kone, Zimbabwe, the Pana, she is one of the prize builders at Kansa, Ima Prize, Kuranji, Yonki, into the Pana, Kasika, Tibisu, Lamunanga, Kufuku, the Tibis, Kufuku, the Siakufanji, Velasity, the Lamunanga, the Tibis, and where I want to have a Brazilian people apart. So I could have satisfied with the Tibis. Let's go and get a pair of Nanga for a watch when got a panel. A brother is willing to do it, but if you get a can, some of the TV car, made a model is going to get a series. I want to bring a series with the pretty much when you are a Nanga for a chewing. I want to get less tears as a menu for the new part. Yes. Bonana ma councillors na ma MPs fucking twagas. Wawam towers is public party. Paskisa city gave u president, swagger any chamis, swagger spongfaga any chamis, what a ma councillor na ma MPs sitting twaga. Tipin city resistance and peerless.
Ni tanda uti city tina, it recovery, gunduna, uvava, unegatambe, a recovery, masnas infested, or which vagitanguas to Hambajan, you might know. Ngevo ulahlekelwa inkosi yethu ubaba chief kusamadiba sesibona futhi okunye kungasenani bengizama ukuthi ngiye ngikhulume nge-issue ekhulunywe ngubaba umasosha lapho sikhiqa fundo ukuthi nxa kumele umnotho wethu uthuthuke kumele sibe lezinto esizenzayo ye liqiniso kodwa singakakhangeli vele ukuba lezinto esizenzayo thina ngapha manje sizithengisela kwamanye amazwe kumele kulungiswe ama-banking reforms yinto yakuqalaqala okumele uyenziwe nanxa singasebenzisa imali ye-America ezizokuqala ama-banking reforms akulanto ehamba ngihlala sitsho mina ukuthi izisebenzi zikahulumende nababalisi nxa sikhalela ukuthi imali sikhwezele nge-US dollar kulento yodwa esiyilibalayo kumele sikhale kabili kumele sikhalele ukuthi sifakele imali nge-US dollar point number one point number two sikhalele ukuthi kube lama-banking reforms imali yona lena senelisa ukuthi siyibhenke nxa ngifola i-580 US dollars ngachiya i-$100 yami ngiyifice isile interest kubelama banking reforms. I-banking reforms yiyo eyimvuselelo ye-industry. Asoze ukukhulume nge-industry kungalama-banking reforms. So sifuna ama-banking reforms abe khona ukuze i-industry yeZimbabwe nje iphumelele. O-black market laba bakhona laba baphunga uthutsha basitoshwe ngoba iningi labo basapotwa yizo iziphathamandla lezi. Ngiyabonga mahlaba ezulu.
Studio 7 siyabonga. Kulezanu leyi esingasa funa ukuphuma embusweni kathese sisebenzela ihara sisebenzela kwihara sesigebhu hobo la esisebenza kwasekugebhu hobo lokho esesikwenza asaholi lutho sesisebenzela ihara sesigebhu hobo bantu umnangaka basizwele bantu bekhipha i-RTGS befake iusa basizwele mina basizwele sesithwele nzima nge-RTGS abasinika iusa athi siye sisebenzele siye sithengele abantwana zabo ngcono siye sikwazi ukufundisa abantwana ezikolo ngoba asakwanisi nge-RTGS yethu yabonga ngumehluli Dube wekhezi emhlonhlweni
zinjani basakaze baka Studio 7 lonke kundawana zonke ezijenele sibonga usethulela indaba ezilohlozi ngiteke ngiphawule lapha abantu nyanazelela ukubana abantu siyaxokozela abanye abantu votela lo votela kodwa sinazelela ukuthi hambe kusizane ukuvotela iparty engala councilor ivule hambe ubona yini ngakusana singakhangeli ukuthi simhlobo bani asivoteleni into ezashintsha impilo zabantwabethu kuqakathekile khona ukuthi kunazelele nxa singabantu singaphoka ukuxokozela singala direction asivoteleni into ezashintsha impilo zabantwana the future yakusasa yelizwe iyozavusa ikhonomi hatho ukuqokozela without direction. Ngiyabonga jike khona ngale St. Anne umama unalo uVincent eCardle Park. Ethu njani malume? Phila ukhokho.
Eh bazakaza abahle linjani. Hayi saphela ngalelizwe lelizwe lelizwe. Kambe shiwa abantu bathi bengalamsebenzi kungalalutho kokuthi abantu sebebhadala ngama US dollar. Kodwa into zabo mina ngakho. Kuhamba njani makuthi? Hayi uyehlulekile manje. Azinto uma uyehlulekile uyavuma ukuthi usuyehlulekile. Unikeza abantu ithuba. Loko kwakhe hayi. Kodwa akaboni ukuthi kodwa mpela siyoyithathaphi wona mayusi okubhadala izibhedlela. Hayi bo, hayi bo. Lo muntu yagula mpela agula siyasithi
Studio 7 selivinyelela lo mgi abalaleli labasakazi ndawonye sithi hawu umlimi engani ngaligcina kuze kefike ebangeni lokuthi elithathe sokufanele sokuyisikhathi ngile sicelo sendumela ama-audio asavulwa angazi kumbe kula lapho kwaphambaniseka khona ukusweleka khona ngazi iyathikha kabili sikuthi vele ivuliwe sibili ifikile ngapho kodwa ukuthi phela ivulwe ngizwe emsakazweni ngiyehluleka benzama ukuqondisa amadoda yithi lapha manje ukuthi hhayi singakhohlisani ukuthona sithi ishona endebeli ishondiweni no ebengikucela ngicela singakhohlisani ilizwe kaliwinwa ngobandlululo ilizwe liwinwa ngevoti fair election sivoteni njalo singatshelani ukuthi votele ubani sisole ubani ungangena ebhokisini wena lapho ozokusitsho khona vota khonapho lapho uzitsho khona vota khonapho ukuze nxa kuphuma-ke imiklumela kuyena imiklumela nxa iphume uzisole wenti kumbe ngani ngathi ungasole abantu ikhangele ubani wathi sivotele ubani bheka ndibone manje siyacela kakhulu ukuthi singathothozani ngemhlobo ekuthathaneni sithatheni abafana bathethe abafazi besihloneni amankazane abantu abethu abangamankazane bendeni esihloneni khathi pho inkinga esiloku esisayiba ngakuyini hayi kasedluleni ngakho ukuze silungise ilizwe ukuthi siphumeni kho konke futhi kathesi nxa sesenje kasikhohlweni ngendaba yegugu rawundi kuqala mbijana silungiseni ngayo singalungiswa ngapha sesiqala sesiqala phansi ukuyivusa indaba lana-ke sesikhuluma ngayo sesiwonti kuthiwani ngayo kodwa kwamanje ha singasiduphi ngayo ngoba singasebenzisa yona iza siphumise ehlelweni esikade sihamba ngalo ngiyabonga ngundebeza
salibonani kustudio 7 hayi yena angazi kumbe sengene kuplatform engaso studio 7 angazi ngoba ngiyasa izikhalazo zami aziphendula ngithi sawubona mama sawubona baba ekhaya kusokani laphakathi ngabe liyaphila baba lo mama khuluma uGodfrey moyo khulumisa lonke abazali bami ngithi philani ngenkosi ngiyalithanda ngise-South Africa ngokuhlala asibonge
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izihlobo labazali babantu ababulawa ngemibhobho baphe ubufakazi edalele Congress izolo emzameni yokudinga indlela zokumisa izehlakalo lezi esezifahile. Idale leCongress belikhangelelwe ukuvota ukuthi kwethulwe imithetho ezekwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngemibhobho. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Jerry Twala Jackson.
Udaba lwezikhali lolu ludaba olungenzima kangako ukuthi-ke mhlawumbe akanti luke luhlaziwe ukuze kungabonakali kusenzeka izigameko ezinjengalezo ezenzakileyo kumbe ngithi ezihlala senzakala ezweni kuzwekazi lasemelika. Okokuqala siyazi kakhulu nje ukuthi kunezikhali eziningi lapha ezisezandleni zabantu kanti-ke akulampi phakathi kwelizwe lelo ngakho lezo zikhali-ke abantu bavunyelelwane ukuthi bahlale bephethe izikhali yebo kuloku balokuthi bona abantu balelungelo lokuthi baphathe lezo zikhali ukuzivikela bezivikela kubani kuyini mhlawumbe osingathi kona kuyi-threat kubo ukuthi sokuze kufanele ukuthi bahlale bethwele imbhobho mbona ngathi mina lapha nxa bethi imbhobho leyo isibulela abantu abaningi especially ona la ama-automatic rifles kambe kungaba yi-threat engakanani edinga umbhobho onjenge-automatic rifle ngibona ngathi lapha bayekethisa kakhulu kukhona ungenzi kahle kwababusayo okwenza-ke abantu bagcine besenza izigameko ezimbi kakhulu ngoba banikeza impopho bavunyela ukuthi bahlale belayo lanxa kusingekho isidingo sokuthi bayisebenzise bagcina beyisebenzisa ngoba begqugquzelwa ukuthi vele balayo
ngombono wakho ukuthi umuntu athwale umbobo njengoba ngemthetho yalapha kwele Melika besithi lilungelo lakho ubona kulilungelo na elifaneleyo nxa sikhangele okwenzakalayo ukubulawa kwabantu mahlayana ngembobo
umsakazi kanike nxa umuntu sebezavunyelwa ukuthi bathwaleke izikhali ngaso sonke isikhathi umsebenzi wamapholisa lo msebenzi mhlawumbe wamabutho elizwe yini pho kanti angithi yibo abavikela abantu ngibona ngathi akulunganga kakhulu lokhu abakwenzayo ukuthi kuthiwe abantu bavunyelwe nje ukuthwala impopho ngoba iminingi kakhulu njalo sizifike ezandleni zabantwana nxa unikeza umuntu ilungelo lokuthwala isikhali akwehlukananga lokuthi uyamnikeza ilungelo lokuthi asisebenzise leso sikhali ngakho singakhali sisole impopho impopho kayidubuli yodwa impopho ioperatewa ngabantu ukuze idubule abantu yibo ababulala abantu hayi impopho
Hello ke ngumnumzana Jerry Thwala Jackson isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esiqhubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama